Soko isi atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 15 kuNkwekwezi 2023 nguCape Stube. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kuzaqhutshwa ukhetho olukhululekileyo lonyaka eZimbabwe.
Tambomisa mabasa edu okugaya mabwe nokuda kwokuthi pane zvatoda kugadzirisa.
Akuqiniswa ukuba umgodi wethu uvaliwe ukukona ukuthi simisa umsebenzi ukuze silungise umsebenzi wezisebenzi zethu.
Uvalwa inkampani yabadabuka kwele China okuthiwa yemba amathi aligugu ongekho emthethweni.
I-challenge esilayo emakhaya ayisiwo wonke umuntu olesambuzo ukusebenzisa elinjalo amanzi aludubo nxa lingananga izulu noma linile amanzi aklile ukuthi abantu benathe ayadlubha ukuwadola.
Kuqhamuka umkhuhlane wohudo eBhinga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kuzaqhutshwa ukhetho olukhululekileyo lonyaka kweleZimbabwe. Wethule lokhu namhla emhlanganweni ohlolisiswa ukuhlawulwa kwezikwelete zeZimbabwe ezifika phose amabhiliyoni angamashumi amabili, $17.3 billion. Phakathi kwemali le eleZimbabwe lehluleka ukuhlawula inzalo yesikwelete lesi efika amabhiliyoni ayisithupha zamadola eMelika, $6 billion. Abangena umhlangano lo abagoqela owayengumongameli wokwele Mozambique, uNomzana Joaquim Chissano, umkhokheli webhanga le-African Development Bank, bakhuthaze eleZimbabwe ukuba liqhube ukhetho olukhululekileyo. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usevale ngqi inkampani yakwele China ecatshangelwa ukuba yemba amatshe aligugu awe-lithium okungekho emthethweni. Lokhu sokuthiye izisebenzi eziningi zingelamisebenzi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuvalwa kwenkampani yeBigita Lithium Minerals kuza ngemva kokuba kubotshwe izisebenzi ezilitshumi lasikhombisa 17 ngeviki ephelileyo okuthiwa zatholakala zilamatshe aligugu ayisilinganiso samathani edlula inkulungwane ezintathu lengxenye 3,700 tons ayefihlwe emaswingo. Uhulumende uthi uhlangothi olubona ngokuthengiswa kwamatshe aligugu olweMinerals Marketing Corporation of Zimbabwe kumele zihlolisise udaba lolu. Umholi womsebenzi eBigita Minerals uMnumzana David Mwanza uthi inkampani le kayivalwanga nguhulumende nyanga lokhu okothulwe ngabezindaba. Uthe icele uhulumende ukuba ivalwe okwamalanga ayisikhombisa ilungisiswa okuhluphayo.
Hatisi chokwadi kuti mugodi wedu wavara, asi nyaya iripo ndeyekuti tambomisa mabasa edu okugaya mabwe nokuda kwokuti pane zvatoda kugadzirisa.
Akuqiniswa ukuba umgodi wethu uvaliwe ukukona ukuthi simise umsebenzi ukuze silungise umsebenzi wezisebenzi zethu. Njengabantu abalandela umthetho, silandela umthetho wakuleli ukuze silungise lokho okufunwa ngumthetho. Unobhala omkhulu ugatsha lwezemigodi eMasingo lapho inkampani le etholakala khona uMnumzana Mashawu Muzira walile ukukhuluma leStudio 7 esithi kumele umsakazo lo ukhulume nonobhala omkhulu ugatsha lwakhe uMnumzana Onesimo Moyo, yena obengasabela ucingo lwakhe kanye nomakhalekhukhwini. Isikhulumeli samaphoyisa eMasingo u-Inspector Kulakwashe Dewa utshele iStudio 7 ukuba laba ababotshwayo basahlolisiswa ngoba udaba lolu lokhu lusezandleni zabo. UMnumzana Japhet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions uthi okwenzakala kukampani le kuveza sobala ukuba izisebenzi zihlukunyezwa okumangalisayo kumankampani emba amatshe aligugu.
kuba lemthetho njalo ekhangela indaba zokugeba ezaphansi ama minerals kuyini okufanele enterprise ikulandele le mthetho yesitshelayo ke ukuthi nxa usuwephulile lo mthetho kwenziwani singanika umzekeliso ama inspectors nxa engangena ku enterprise abone ukuthi impilo yezisebenzi isengozini kumbe izisebenzi zisebenza ngaphansi kwengozi enkulu engebehlela.
Ingcitshi kwezomnotho umnumzana Phineas Sivindi osebenza e-University of Zimbabwe kugatsha lwezomnotho uthi umnotho welizwe uthaphuzwa ngabanye abantu elizweni.
Into engicabangayo engibonayo lapha nge-move lethethwe i-government ithethe i-move against ama-criminal amancane. So i-government eZimbabwe ngeyikwanise ukuthi ihambe against full force against ama-China ngoba iyasala izagcina yehlelwa ngokwayehlela uGaddafi. Manje uGaddafi wayecine ngelabangani abamvikelayo.
Inkampani yamaChina eSinomine yathenga inkampani kulabo ababengabanikazi abakwele German ngemali efika izigidi ezifika phosa amakhulu amabili amadola eMelika, $180 million, ibile zisebenze ezifika phosa inkulungwane 860. Ekafanelisanga ukukhuluma labaqondisi benkampani le abadabuka kwele China. Ngimele 27 iseHarare, ngimlondolo zindlovu.
Usomlomo wedale lePhalamende umnumzana Jacob Mutenda usanda kuvimba ukuba kukhulunywe ngodaba lwefilimu yeAl Jazeera olesihloko esithi Gold Mafia oluveze ukuba kutshontshwa igolide elinengi okumangalisayo kwele Zimbabwe ngabacatshangelwa ukuba badlelana lomongameli Emmerson Mnangagwa. UMnangagwa uyakuphika ukuthi udlelana labantu laba. UMutenda owale ukhuluma leStudio 7 utshele idale leli ukuba kule komiti yedale lePhalamende esihlolisisa udaba lolu. UMutenda uthi kungeke kwenzakale ukuba idale leli likhulume ngokwebiwa kwegolide lona lile komiti ehlolisisa ukujontshwa kwegolide okwavezwa yi-Al Jazeera. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixhume umnumzana Kucucaphulu omele idale inkulumane yedale lePhalamende.
Ngeviki eliphelileyo ngolwesithathu u-Honorable Chibaya lo Honorable Bithi abe-TCC babuza umbuzo ePhalamende. Bebuza bethi i-question of national importance, umbuzo oqakathekileyo elizweni. Bebuza ngendaba ye-Gold Mafia, lokho okuthiwa inotho yelizwe iyakhuquluzwa ngabantu abalutshwane. Igolide lelizwe liphuma ngama-suitcase lama-trunk every day lisiya emazweni atshiyeneyo. Abantu bethatha imali yelizwe befaka ezikhwameni zabo. U-Speaker of Parliament wasemisa idebate naleyo.
Phulubona njani u-Speaker kuyini owenza ukuthi avale udaba lolo?
Esithi yena indaba esakhulunywa yi-Public Accounts Committee. Umbuzo usiba lapha. I-Public Accounts Committee yi-committee yendlu yePhalamende. Indaba yakhona yahamba njani ku-Public Accounts Committee ingarifeywanga yindlu yePhalamende? UMutenda nguye ongabakwazi ukuthi indaba esiku-Public Accounts Committee indlu yePhalamende ingakwazi. Ngokubona kwethu thina sibona ingazani u-Speaker of Parliament wayevala indaba. Indaba enjalo esikhulunywa elizweni lonke jikelele ephathelene lemali eningi kangako kumele ivunyelwe ukuthi ikhulunywe ePhalamende. Abantu balalele bezwe babala amahansadi, balandele idebate kuphume ingcazelo ukuthi kwenzakala kanjani ukuthi elizweni elinjengeZimbabwe imali okumele iye kuZulu iye kwakha izibhedlela lezikolo ifake imigwaqo kanti zifozoda ikhambeni idliwe ngumuntu oyedwa kumba babili kumba bathathu. So thina siyakusola kakhulu indlela, siyayisola indlela uSpeaker abamba ngayo i-house. Isiloyiso sethu ukuthi ku-next parliament we need uSpeaker ovela from a different tradition ovumela abantu ukuthi badebate izinto.
Umnumzana Kucucaphulu ukudale lePhalamende besixoxa laye eseHarare. Sehlulekile ukuxoxa ngodaba lolu lomphathi ntambo kwezemigodi. Uhlangothi lukahulumende olwezempilakahle luthi sokuqhamuke umkhuhlane wohudo esigabeni seBhinga. Abantu abaningi esigabeni lesi bakhala ngokuswelakala kwezambuzi lamanzi ahlanzekileyo. Bathi umkhuhlane lo kulakho ukumemetheka ngamandla. UNokutaba Dlamini usethulela lolu daba.
Abezempila kahle bathi kulabantu abathathu abahlaselwe ngumkhuhlane lo abalaliswe eBinga District Hospital. Abathathu laba kubikwa ukuba ngabesifazana abadabuka emaphandleni agoqela eManjolo, okuyikho osekudala ukungahlaliseki kwabomongikazi bakulezi ndawo besesabela ukumemetheka kwaleli gcikwane eselichithe ilizwe lonke njalo labulala abantu abangamachumi amabili lanhlanu 25. Umnumzana Joel Gabuza omele iBinga South edalele eParliament uthi bazizwa belokwesaba kulandela ukulaliswa kwalaba abasalinde ukuhlola ngokujulileyo kusetshenziswa i-rapid diagnostic test engekho kulesi sibhedlela.
I-challenge esilayo emakhaya ayisiwo wonke umuntu olesambuzo sokusebenzisa eninjalo amanzi aludubo nxa lingananga izulu noma linile, amanzi aklido ukuthi abantu benathe ayahlupha ukuwadola. So yikuludube singabe sabele ukuthi kungamemetheka masinya nxa ungumkhuhlane lo kungakhofeka ukuthi kukhona. Sibe kwazi njalo ukuthi iBinga nje njengeMartinorth yonke into azimanga kuhle esibhedlela. Ama-village health workers lamanesi yebo bengatshela abantu ukuthi khangelani umkhuhlane lo libone ukuthi liyawuvikela, but awuvikeleki nxa abantu bengela ama-toilets bengela amanzi. So information abantu bengabalayo, kodwa kule nto kufanele ukuthi ngabe ugovernment yazenza, ngoba so first time yokuthi sibe le cholera sake sabalayo yabulala abantu abaningi. Yakwazi esaba the same cholera kwabulala abantu abaningi iBinga yonke especially esaba. But from that time kwakufanele ukuthi ugovernment ngabe kuyathatha indlela zokuthi ibone ukuthi abantu baba lamanzi aclean, baba lama-toilets, kube lama-programs zokuthi wonke umuntu abe lesambusekayo.
Unkosikazi Lekiwe Phuthi oyi-village healthcare worker esigabeni seManzasiya eThinde laye ugcizelele kumazwi kaGabuza.
I-challenge ngamanzi okuwatha banatha ndawonye lenkomo nabathwezi kakula okuthi ngabe kumelela abantu besakhele ama-toilet noma benike wona ama-village yosekazwa ngakhona la kala ma-toilet izi ile dokuthi.
Abacubungula ngenhlalo zabantu abeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee ngomnyaka ophelileyo bethule umbiko othi izakhamizi eziningi esigabeni lesikazilasambuzi. IBinga kwabikwa ukuthi inani elingamachumi ayisithupha lasikhombisa lilenswelo kulokhu kulandela ilupane leTsholotsho. Kodwa ophethe isabelo seMathebeleland North umnumzana Richard Moyo ulandulwe ngazikhalazo lezi. Ubuye njalo wengeza ukuthi uhulumende usezihlomisile ukulwa laleli gcikwane elizweni lonke jikelele.
Awezima khona ngala badila amabhozi kapresident ukuthi abantu beBinga bethola amanzi aclean, ama-piped water steam apha solar powered. Ubhizi khona ngale kwaqalisa kuma-homestead ama-chief, I think ama-homestead ama-chief sokuphele sokungena ku-community ukuthi abantu bethola amanzi aclean.
EZimbabwe sokutholakale abantu abangamakhulu ayisitshiyagalolunye 900 bele gcikwane lohudo, njalo kubiwa limemetheka kakhulu eManicaland, Matabeleland South kanye leHarare. Ugatsha lwezempilakahle lubike njalo ukuthi abangamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75 balalisiwe ezibhedlela ezitshiyeneyo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseBinga, nginguNokuthaba Dlamini.
Singangeni kusigaba esilandelayo, siye sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibutho lako leSudan lihlasele ngendizamtshina ezithwele imibhobho emikhulu. Abakucele le-Rapid Support Forces namhla duzane lesibhedlela esikhulu seHartoum. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba amacele alwayo azama ukukhomisana umlotha, kodwa kukhanya kusakude phambili ukuba bembeke phansi izikhali. Umongameli William Ruto owe-election uthi iziphathamandla zikahulumende kwakumele zingenele kungakabulawa abantu abedlula amakhulu amabili abatholakale befile duzani lesakhiwo sokukhonza uNkulunkulu. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba uRuto kuzonde okumangalisayo ngodaba lolu. Umnumzana Dramani Mahama wayengumkhokeli wakwele Ghana usekhethiwe libandla le-National Democratic Congress ukuba ancintise kukhetho lukamongameli oluzayo. odokotela abelapha abadabuke indebe abakunhlanganiso ye-Operation of Hope sebesesibhedlela seMpilo General Hospital lapha belapha khona abelesimo lesi kungelanhlawulo, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Odokotela laba abafike eMpilo Hospital ngeviki ephelileyo kulandela ukubuyela kwelemelika kwabanye babo abafika kuqala bathi baqhuba kahle uhlelo lolu. Udokotela Jennifer Mora okhokhela uhlelo lolu eZimbabwe uthi sokulabantu abaningi abayelatshwe elizweni leli kusukela ngomnyaka ka-2006 besungula umsebenzi lo kungela nhlawulo. Udokotela Mora uthi baqala ukuhlinza abantwana abalendebe ezidabukileyo kusukela kwabalenyanga ezintathu zokuzalwa. Inkosikazi Sikhangele Mguni okhokhela abongi labanye eMpilo Theatre uthi abantu ababhekane lohlupho lokudabuka indebe kumele bafike esibhedlela lesi.
I-cleft palate, ukuqhezuka phakathi komlomo, lokhuyana kuyaphambanisa umntwana ekudleni, ekumunyeni, and kuyayenza ukuthi umuntu abe hitshwa nxa esidla. But nxa ese-operatiwe kwavala lokhu kuyancedisa ukuthi umuntu abe sesidla kuhle. Kungabe kungakhanyi phandle, kodwa nxa kuyabe kukhona kuyaphambanisa khona lapha ekudleni. So ama-conditions lawa ke a-operator-ke mahara khona lapha eMpilo Central Hospital. Ngabe Operation of Hope esilabo ngalesi sikhathi, baqalise ama-operations abo nge-Sunday mhlaka-7, bazagcina nge-Friday mhlaka-19.
Unkosikazi Gladys Muzamba osuka eBinga uthi umntanakhe u-Andile Muzamba obelendebe edabukileyo esanda kuhlinzwa okwamanje ulungiswa ukudabuka phakathi komlomo.
Ngambeletha anga ulisilima uvulekile umlomo. Manje ngabuya sekodwa kulamadokotela alaphayo. Ngabuya lapha e-town eMpilo bamthunga katese right. Katese senyukuya futhi kuthiwa athungwe ephakathi aqediswe.
Unkosikazi Griabetsi Dube osuka eGwanda ubuye lendodakazi yakhe u-Unathi Dube owazalwa elesilakalaka lendebe edabuke kabili.
Wayelesihlupho lemlomo phezulu, wayezidabuke kathula kethatha. Ngemva kokubuya eMpilo ngabuya ngazomthungisa ngayemgcina ekhaya. Kathe singibuye ngizomchekisa phakathi emlonyweni, bathe bazamkhangela ngesandi, kathe siyakhwehlela.
Esinye isakhamuzi seWanje unkosikazi Charity Mobe olethe indodakazi yakhe uGracious Maphosa uthi umntanakhe ubemunya nzima.
Akasabela bathi umncane then sasesibiyeni. So ngasabela kathethi beniyo besengoparethi. Ubekhipha ngamakhadi. Mayezani memunya uthakwele ephuma ngamakhadi. Kathi nathethi uyakhange ikhuthela yini. Futhi ndenamhla ngo-8 o'clock.
Isakhamuzi seWange uBeauty Ndlovu uthi indodana yakhe u-Obadiah Mukuni oleminyaka emine yokuzalwa owake wahlinzwa i-cleft lip lo nyaka bamlungise iphalete.
Ekuqaliseni last year wayele-35 kathi abamlungisa phezulu i-cleft, kathesi sebemlungisa okungaphansi iphalete. So semuhle seqedisile ukulungiswa kathesi. Abanyala abalo abantwana abanje bengadondi bengagideki enhliziyweni yabo, kuyalungiseka loku kuyabongeka. So enjoye ente enzima yinje lula kakhulu. Hambani emaklinika bazali nika uncedo lokuthi khona lingabuya ngapha lizathola uncedo lokulungisa abantu benu.
Inhlanganiso ye-Operation of Hope iqhuba umsebenzi ofanayo eZambia, eMalawi lakwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Inkokheli etshiyeneyo ingene umhlangano omkhulu namhla eHarare we-African Women Leaders Network ibike ukuba selisemuva kakhulu inani labesifazana abaphatheka kwezombusazwe eZimbabwe. Umebisigama usethulela lolo daba.
esethula umbiko wakhe obubonisa isimo kwezokuphatheka kwabesifazane kwezombusazwe lobukhokheli. Umgcini sihlalo weZimbabwe Gender Commission unkosikazi Margaret Mukanana Sangarwe uthe lokhu lisilela inani labesifazane abaphatheka kwezombusazwe elizweni kiwo wonke amabandla ezombusazwe.
It is my hope that this event will come up with concrete strategies that can still be used to address the multifaceted challenges that women continue to face as they aspire for political leadership.
Umphathintambo ogatsha lukahulumende lwabesifazane unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi kumele kuguqulwe lokhu.
Umhlangano lo uqakathekile ngoba ukhuthaza omama ukuthi babe yingxenye yepolitics yedevelopment yeZimbabwe lakubusiness yeZimbabwe. Lokho kuqakatheke ngokuthi omama yithi esibonayo okwenzakala kuma-families lakuma-communities ethu.
Lokhu kusekelwe ngonkosikazi Karenyi Kore, omunye wabasekeli bakamnumzana Nelson Chamisa kubandla le-Citizens Coalition for Change.
So I prefer you, our young women, maybe also value the issue of seniority.
Umongameli Emmerson Mnangagwa embikweni wakhe awethulelwe ngomsekeli wakhe u-retired General Constantine Chiwenga uthe uqakathekile ukuba zingajahwa inhlelo zalolu hlobo lanxa zimqoka ekuphakanyisweni kwabesifazane ukuthi bangene labo kwezombusazwe kanye lakwezinye inhlangothi zobukhokheli. UChiwenga uthe kuqakathekile ukuba abesifazane basebenze labesilisa ukuze kulungiswe izikhalazo zabo.
This is one of the fastest ways to change the narratives for women in all sectors.
Lomhlangano ngokuqala ukuqhutshwa kweZimbabwe selokhu kwasungulwa iAfrican Women Leaders Network ngomnyaka ka-2020. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingoMavis Gama.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ibandla le-MTCT libuyele namhla emthethwandaba lapho eliphanyeke khona udaba lokuba kulahlwe imingcele yonke ezosetshenziswa kukhetho oluzayo lonyaka ngoba kayidwetshwanga ngemfanelo yiZimbabwe Electoral Commission. Umthethwandaba we-Constitutional Court usanda kulahla udaba lolu usithi kaluphanyekwanga ngemfanelo enkantolo. UMnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MTCT uthi babona engani udaba lolu lulomkantsho.
Sibuyele njalo enkantolo ukuze kuyethethwa njalo indaba leyi esiyiphakamisayo eye-delimitation. Ngokuthi ekuphumeni kwethu ku-Constitutional Court asiphumanga ngoba imicijo esasiphakamisile yatholakala ingalamkantsho mhlawumbe i-Constitutional Court. Okwenzakalayo ukuthi i-Constitutional Court yakhangela okunye nje okumayelana lokuphathwa komthetho esingakuthi ngama-technicalities, indlela umthetho osebenza ngayo. Inkantolo ke le yagcina inqume ukuthi thina sasicele izinto eziningi eyayingelalungelo yokuthi isiphe zona nxa kuyikuthi besibuye kuyo direct okunjengokuthi okunye kwakhona i-Constitutional Court yayisithi akukho constitutional yasizo zinto ezikhuluma nge-constitution. So sibuyele e-High Court sihambisa imicijo efanayo, sisethula okufanayo ukuthi abazwe nxa sisithi bona i-delimitation le ekhona ngeyobutsotsi. ukuthi kungani sisithi delimitation lenge yobutsotsi. Nasiqeda ukubethulela ukuthi delimitation lenge yobutsotsi sesibacela ke ukuthi bayibeke eceleni leyo delimitation. Kwenziwe delimitation engasiyo yobutsotsi elandela okukhona.
Ngakukhuluma nge delimitation lapha baba Dube, akuchaze sibili ukuthi abantu bakuzwa ukuthi khuluma ngani.
Sikhuluma ngemgcwele yama constituents lama wards. Thina njengabe MDC sibona ngani le mgcwele iyenziwe ukuthi izalo PF nje iziyenzele umathanda izinqobele kungelahlupho kungela challenge. So beyitshintsha-tshintsha abantu bebaphosela lela le abantu begcina bengasakwazi lokuthi kwenzakalani okungekho emthethweni. So sifuna bakutshintshe lokho balandele i-census eyokugcina eyabakhona. I-census ibe yiyo echoyo ukuthi abantu nxa sebebaningi inani elingaka sebengayenza iwadi, abantu nxa sebebaningi inani elingaka sokungaba yi-constituency. EBC baqoqa ke abantu leyo delimitation eqotho ilandela i-census, hatshi le eyayenziwa emaofisini ezanu PF besenzela ukuthi ubani wababamthandayo anqobe, mhlawumbe ubani thizeni abangamthandiyo kuyizanu PF yakhe yakhona anganqotshwa. Besenzela njalo ukuthi bancindezele ama-opposition parties wonke jikelele. Silokudana ke ukuthi abanye ku-opposition baye ngabantu bathi hayi bazalunqoba ukhetho lunjalo luqiliwe, kodwa thina njengem DC bandle selibe khona oweminyaka nyaka siyakwazi ukuthi kunzima kangakanani ukuthi unqobe ekhethweni olungamiswanga kuhle. Kungakho siqina sibili ukuthi siye court singaze simelele ukuthi ukhetho lubuye kube lemgoqo ezasivimba ukuthi sinqobe bese siqale sokukhala kanye labantu ababesivote.
Umnumzana Witness Dube ubona ngokwethulwa kwemimpiko kubandla MTCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora. Besiqhupha laye eseHarare. Ye, njengomsakazi wakwaZulu sikhangela olunye udaba olungani luphethwe ngabantu emlonyeni sonke isikhathi khonapha-ke kufacebook ye-VOA Ndebele. Lapha-ke sike sethula udaba lokuthi kulabantu ensindi ranch emathetheni duzane legwanda asebegebha igolide ezibayeni zabantu, eziphaleni, ezindlini lemasimini. So abantu abaningi baphendulile sibili okumangalisayo. Omunye wabo ngumadodana Dube uthi amapolisa adla labo jekeja bayekeleni begubhe phela endaweni ezijiyeneyo. Kuzobuya ke omunye njalo ophendulileyo lapho ngu-Freedom Nkululeko uthi mina ngikwami ngilijawunda futhi ngilitshetshe eliphezulu uma kuthwala ebhadla. Ngithi as long as bengatshontshi besidla izithukuthuku zabo kabagebhe kalitshaywe ilitshe kumangalise abantu bazuze umkude, kodwa bengagebhi phela egumeni lomuntu hatshi phela lapho asikufuni. Abanye bangala sibili ukuthi khona kuyongikhulumayo, kodwa mina nginguvodloza kadawu ngiyavuma. Ye uthi vumani madoda. Kuzobuya ke ulimukani nyathi uthi hayi bo dawu ungatsho njalo, abantu akumelanga bengene emzini yabantu benze khonokho ke abakwenzayo. So ke siyabona ukuthi hayi sesidonsile namhlanje, so sikhuluma ngakhonokho okwemkude. Singagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa sikhangele ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kuzaqhutshwa ukhetho olukhululeko ekhululekileyo lonyaka eZimbabwe. Kuvalwa inkampani yabadabuka kwele China okuthiwa yemba amatshe aligugu ongekho emthethweni. Kuqhamuka umkhuhlane wohudo eBhinga. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, kodwa ke singakathi sihambe kule lifedokela lamhlanje engakhohlwa. Sixoxa ngokulathwa kwabantwana indebe zomlomo. Njalo ke abantu laba basempilo hospital lapha bayelashwa khona. Abafisa ke ukuthi bahambise abantwana abalendebe ezidabukileyo, njalo ke bonke ke abalomlomo odabukileyo, abanye balezilakalaka ezidabukileyo lokunye okuthiyeneyo. Lilakho ukuthi kuhambise abantwana khona ngale phela empilo hospital bayakwelatshwa. Lingakhohlwa njalo ukusithumela incwadi ye-email kukelly edin 07@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318. So le ye-WhatsApp yethu lingakhohlwa ukuthi lingene khonapho lisithumezele elisithumezela khona. kuthi kwamanje ayisikhathi sesidlongumangoye olivalise emoyeni ngumthembo sithembayo uGibbs Dube ilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.